Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Sanga na kuzekse ni mtuagazi ngolwesi ni mstaka 3 kumvimbi to 2022 igama ngontunga milinku mo ezi hamba pambili kulabantu egate besome ngompopo la mashoka abahlasele endlini yomsekeli kamongameli webandla le Citizens Coalition for Change umnomzana Tendai Biti phakathi kobusuku eHarare bagamula owesilisa olinda kulindlu walimala kakubi. Umanyano we United Nations uvote usamukela isinqumo sokusola ele Russia ngokuhlasela ele Ukraine, kodwa ele Zimbabwe libe nelinye lamazwe akhethe ukungavoti kumbe ukuthatha uhlangothi. AbeZimbabwe abaxotshwe kwele Bhilithane ngoba bengela maphepha bazafika eHarare namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu egade behlome ngompopo lamahloka abahlasele endlini yomsekeli kamongameli webandla le Citizens Coalition for Change umnumzana Tendai Biti phakathi kobusuku namuhla bagamula owesilisa olinda kulindlu eHarare walimala kakubi. Imifanekiso ethunyelwe iStudio 7 iveza unogada lo esopha igazi njalo elamanxeba okuganyulwa ekhanda. Abantu laba babikwa befike balwisana laye besithi bafuna uBiti yena obengekho endlini ngaleso sikhathi. Obekhona ngunina lamanye amalunga omteni wona abikwa ehlabe umkhosi ekuhlaselweni kwalunogata. Ofundela ubuqwetha njalo elwela amalungelo oluntu umnumzana Emmanuel Zellers Kumbo utshele iStudio 7 eseklinikhi lonogata lo ukuthi ulimele kakubi. Kodwa uthe ekliniki katholanga ukwelatshwa okufaneleyo ngoba abongi bethe kumele ayebuya lencwadi evela emapholiseni etshengisa ukuthi ulimale esenzani. Ugumbo uthe bacabangela ukuthi lokhu kwenziwe ngabasekeli bezanu PF. Asenelisanga ukukhuluma lobona ngokwethulwa kwembiko kuzanu PF umnumzana Tafazwa Mugwadi. Sehlulekile njalo ukukhuluma lamapholisa ngoba bekusebusuku. Udlakela lolu luza ngemva kokubulawa kwelunga lebandla likaBiti umnumzana Mboneni Ncube ekwekwe ngesonto ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bezanu PF. Kodwa izanu PF iyakulandula lokhu. Umanyano we United Nations uvotile izolo usamukela isinqumo sokuchothoza ele Russia ngokuhlasela ele Ukraine. Kodwa ele Zimbabwe libe ngelinye lamazwe angamachumi amathathu lanhlanu 35 akhethe ukungavoti kumbe ukuthatha uhlangothi kulolu daba. Amazwe avotele isinqumo lesi emhlanganweni we-United Nations General Assembly edlula ikhulu 141. Akoqela iMelika, iFrance, iBhilithane lamanye aseAfrika afana leBotswana kanye leZambia. Isinqumo lesi iDraft Resolution sixwayisa umongameli weRussia umnumzana Vladimir Putin ukuthi esuse amabutho akhe kwele Ukraine ngokuphangisa. Amazwe akhethe ukuma eceleni njengeZimbabwe agoqela ele South Africa, eSudan, Namibia, India kanye leMozambique. Kulamazwe njalo amahlanu avotesa la ukusola iRussia abalisa yona iRussia, iNorth Korea, Belarus, iSyria kanye leEritrea eyiyo yodwa ilizwe laseAfrika elivote lisekela iRussia. Sibuze intatelizindaba uSimbarashe Nembaware ukuthi kungani iZimbabwe ingafuni ukuthatha uhlangothi kulolu daba.
Singananzela ukuthi amazwe anjengeZimbabwe, South Africa lamanye lawo akuluhlu lamazwe akhethe ukungavoti ancediswa iRussia ngesikhathi elwela uzibusi. Kulo mfanekiso kade ugcwele kuhlangothi zokuxhumana lezi kuma-WhatsApp lapha. Dala kwa nama 70 uPutin elisocha etrena yabo Mnangagwa, yabo Mashel Tanzania kuna. So it shows a sense of gratitude. Amazwe amanye ngeAfrica alokubonga entweni yenza iRussia ukutholeni kwabo uzibusi. So kube nzima ukuthi ke nasi Russia kule situation enje bevuke beyichothoza. I-South Africa nangwayo kathesi masikhanyele kule BRICS kwafonywa ibhanga elokusiza amazwe outside of World Bank ukuthi thinasayi World Bank sesifome elethi ibhanga eligoqela South Africa, India, iRussia neChina. So i-South Africa njengelunga le-BRICS ngeke ivuke ichothoza elinye ilunga le-BRICS.
Ubona iphela njani indaba yeRussia leUkraine le?
Isusa sendaba nkomo ukuthi iUkraine ifuna ukuba lilunga le-NATO. Yebo ye, iUkraine ingajoyina i-European Union njengaboFinland kodwa ingabe lilunga le-NATO. Ngokuba lilunga le-NATO kutsho ukuthi i-America njengomaqhuzu we-NATO, u-America usezabuya azofaka ama-army base akhe e-Ukraine. And Ukraine njengomakhelwane we-Russia kule border eyi-2,000 kilometers. Cabanga i-Russia izizwa engasela security. I-security ye-Russia isi-compromise ngokuthi i-America isile base. I-Russia le-America izitha. Uzakhumbula okwenzakalayo kuqala i-Cold War. I-Russia yenzani? Ihamba yafaka izikhali zayo e-Cuba. Okwethusa i-America ngoba i-Cuba isemngceleni lawo iseduze le-America. Okuyinto yenzani? Ethusa i-America kwaqasa ukubalani le ngxoxiswano, kwaqasa ukuxoxa. So i-America ayikujwayelanga ukuthi kube lo muntu osemnyango wakhe ongumakhelwane ophethe izinto ongamlwisi. Yi-situation i-Russia eyiyo now ukuthi hayi isitha same si-America sesifuna ukuthi lo umakhelwane wami abe lilunga lenhlanganiso yakhe ukuze yena azofaka ama-base. So yiso isisusa sami esengxabano lesi. Kuzaqedwa kwini? Ukuthi hayi i-Ukraine idedele lesi sifiso esokujoyina i-NATO.
USimbarashe Nembaware intathelizindaba. Umhlangano obuhlaziya imizamo kahulumende yokuguqula umthetho olawula imisebenzi yenhlanganiso ezizimeleyo oqhutshelwe elokitshini lemakhandeni kobulawayo izolo uphele buthumuthumo sokule ngxabangxoza abantu abaningi bachitheka bengakethuli imbono yabo. Lo mhlangano uchithwe izikliwi ebezisithi nxa kukhuluma umuntu ochothoza umlayo we-Private Voluntary Organizations Amendment Bill zibange umsindo zikhwele lasematafuleni. Kule mihlangano efanayo esichithwe ngalindlela kwezinye indawo ezigoqela eHarare. Sixoxe lomunye obesemhlanganweni wemakhandeni oyisiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladlandiweni.
Abantu bathatha inhlelo lezi ngani into zokudlala. Uhulumende ukhiphe imali enika iparlamenti ukuthi ibhodabhode elizweni izwe imbono yabantu. Abantu kasibathenelisa ukuthi bakhuluma kanti sebehlabela, sebeklabalala, sebevala ukuthi abantu batsho imbono yabo. Kuyikuyeyisa umsebenzi wedala leparlamente. Le mali efakiweyo isiba yize kakhulu. So futhi khona nake imali le yabe isidlalisiwe nxa abantu bengasakhulumanga. Kodwa kumele sazi ukuthi nxa sisiya emhlanganweni leyi, omunye lo munye nje njengesizalo seZimbabwe kumele aphiwe ithuba lokuthi akhuluma okucabangayo ukuze imibono yakhe izwakale.
Kucacile yini kini ukuthi ngobani laba bantu abaphazamisela umhlangano? Bekukhanya ukuthi ngabaliphi iqembu yini njalo amapholisa ebekhona?
Ayi akucacanga abantu ababengafuna ukuthi abantu baqhube imbono engafanani leyabo ikakhulu abantu akade bekhuluma besithi bafuna ibhili leyi imiso iyeguqula yibo kade bevinjwa kakhulu ngendlela engibone ngayo. Hayi azange kube namapholisa umhlangano ukuba ubengani uyama ngathi uqale vele wona nje late sokusiyachaya ihola lesithathu emini. Nginakani ukuthi ungabe uhambe phose ihola kumbe ihola lengxenye wasuphela kanjalo abantu bakhonondile empeleni ukuthi siphuze ukuqalisa sesiphangeni sokuqeda kanjani. Kodwa okade khokhela emhlanganweni uqale waxolisa wathi kukhona obambileyo kade kumele befike ngehola lesibili emini.
Umthetho lo usolwa ngabantu abanengi, wena ubona njani?
Ungani uqinisa isandla kakhulu kwinhlanganiso ezinceda uzwe lezizimeleyo. Amazwi asetshenziswayo emthethweni lo ngamazwi engathi anzima, asuka engaphazamisa kumbe asinde kumbe abe imigoqo ekusebenzeni kwenhlanganiso ezizimelele ngendlela okulotshwe ngayo. Okunye futhi okungani kuyethusa kuyakhathazayo ukuthi umthetho lo ngani ubeka amandla amaningi kuminister ukuthi alawule umsebenzi yenhlanganiso ezizimelele. Umbuzo obusithi nxa uminisa sekela amandla ukuthi akhiphe okhokhelayo kumbe omunye olilunga eliphezulu leyo nhlanganiso afake omunye umuntu, inhlanganiso lezi ziyasala yini izinhlanganiso ezizimelele kumbe sezisiba igatsha kahulumende?
Umnumzana Michael Mhlahla Ntiweni, ngowenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Umanyano wamasonto oweChurches Convergence on Conflict and Peace Consortium ukusolile kakhulu ukuchithwa kwale mihlangano ngobudlwangudlwangu. Usithi amapholisa kumele athathe amanyathelo. Sixoxele umqondisi weZimbabwe Christian Alliance elilunga lalumanyano, umnumzana uSeni Spanda.
Sinanzelela ukuthi koBulawayo kube lokudlwangudlwangu, abanye baze basuka sebebaleka ngephosa betshaywa ngabantu. Siyakholwa ukuthi amaZimbabweans akwazi ukukhulumisana bexoxisana lalapho abayehlukana khona imbono, kodwa kungadingakali ukuthi kuze kutshayanwe. Ngakho siyacela kumapholisa ukuthi ngabe amapholisa abaphethe ukuthula ezandleni zabo, abakhangela ukuthula kwesizwe, bebe khona kulimhlangano ezayenzwa ezindaweni ezilokhu sisasele ukwenzela ukuthi umhlangano ukwanise ukwenziwa uze uyephutsha, ngoba eminye icini sivaliwe kungasahlanganwa njengalo wathi khona koBulawayo emakhandeni, kugcine sokungasakhulunywanga ngenxa yokuthi kube lobudlwangudlwangu. Ngakho-ke thina njengabafundisi besicela abantu beZimbabwe ukuthi ngabe bengafunda ukuthi umuntu uyakwaniswa lo mbono oyehlukane lo wakho, kavunyelwe ukuthi akhulume ngendlela akubona ngakho izinto. Kulabane abathi lumthetho awube khona, kulabane abathi ungabe khona. Zonke inxa zombili lezi kazivunyelwe ukuthi zikhulume, zifake imicijo yazo, kungabi lokutshayana lokulwisa.
Umnumzana uSeni Spanda, ngomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Ibandla likamnumzana Nelson Chamisa eleCitizens Coalition for Change lithi ingamanga imbiko yokuthi uMboneni Ncube ubengayisilo lunga lalo. UNcube ubulawe ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bezanu PF emhlanganweni kaJamisa eKwekwe ngesonto. Isikhulumeli saleli bandla uNkosazana Fazai Mayere wethule umfanekiso kaNcube egqoke impahla ezilempawu yebandla labo njengobufakazi kulandela udaba oluphume kuphephandaba likahulumende eleChronicle obelusithi umufi wayengasomlandeli kaJamisa. Kulembiko ethi umalume kaMuyi obikwa esekela ibandla lezanu PF nguye obonakala esebenzelana labebandla elibusayo emizameni yokuhluthuna isidumbu sikaMuyi. Ibandla leTRCC lithi liqhube uphenyo kuzigaba zonke zelizwe ligcwayisisa ukuthi uZulu uthini ngalolu dlakela. Ngomnyaka ka-2013 ibandla leli lisakhokhelwa nguMuyi umnumzana Morgan Tsvangirai lagcina liphuma kukhetho ngenxa yodlakela. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Abantu badanile bazondile ngalokho okwenzakala eKhwekhwe lapho ababulale khona uFokancube laye esithi wenza okuthandayo olandela umuntu omthandayo njengoba amaNdebele bathi khetha omthandayo. Izano sisenza khonokhana eyakwenza ngezikhathi zama-1980 iqeda abantu ngegukura hundi i-genocide uqedazi ngathi i-genocide key babamba abantu kabi baqeda abantu eBhalakwe eMzola eMidlands eGwanda khathesi uMnangagwa. Yikho ke sizama ukuthi sitshele isizwe sikamphakazi nomambo ukuthi okwakhathesi ibandla leni ele-CCC alibuyele emuva. Siyazi asithwalanga zikhathi athi asilazikhali asilano okwedi i-ballot box i-ballot paper lapho esizafaka khona ucawu. Yikho ke abantu beZimbabwe siyabaxwayisa njalo sibapha umfutho lomhlahlandlela ukuthi akusabuyelwe emuva ngoba esivela khona ugatshana. Bangazama wonke amaqinga benzeni.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change. Ezinye sezizalwane seZimbabwe ezixotshwe kwelebhilitane ngoba zingela maphepha okuhlala kulelo lizwe leza ke zabika entolongweni zikhangelelwe ukufika ekhaya namuhla. Ugatsha lwenhlanganiso elwela abavela e-Afrika abahlala kwelebhilitane eye-Rise to Remain UK luthi abanye abakade bekhangelelwe ukubuyiselwa ekhaya benelise ukuhlengwa ngamagqwetha abo. Usandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla salinhlanganiso uNkosazana Magadalin Moyo.
Abantu bayahamba ngempela namhlanje uma ngabe yonke into ihambe ngendlela. Kodwa okunye okuhle futhi ukuthi kulabantu abakwazileyo ukuphuma baphuma ngebheyili ama-application wabo aphume elele ukuthi bangangeni kuleyo indiza ehamba.
Bangaki kahle kahle abahambayo njalo abaphumelele ukuthi besale bangaki?
Okwenza ukuthi singabikwazi ukuthi bangaki abahambayo ukuthi abantu bahamba besuka endaweni ezijiyeneyo. Indawo lezi ezifana namajele la ababhalelwe khona baphuma ezindaweni ezijiyeneyo. Kunezinye okuthiwa yi-Colebrook, kuleyinye ebizwa kuthiwa yi-Heathrow, eyinye yi-Gatwick, ezinye ngabo-Newcastle. So asikwazi ukuthi bangaki. Esikhathini esiningi bayafaka abantu emabhasini bebaqondise ku-airport eyodwa. Inamba ziyohlangana labo.
Inhlanganiso yakho kuyini ebikwenza ukuphathisa laba bantu? Njalo ulwazi lolo oluningi ngabo niluthola ngabo?
Inhlanganiso yethu inhlanganiso elwela abantu abakwamanye amazwe abakuleli lizwe. Inhlanganiso exoxisana nalaba abafaka imithetho yokunikeza iziphepheli incwadi zokuhlala lana. And ukuxoxisana kwethu sixoxisana ngencwadi ngefoni kungangathi akubuzwanana sihamba siyetshengisela ema-ofisini wabo. Izolo besikhuluma nalaba akade bephakathi e-detention akade belungiselela ukuhamba besixoxisana nabo ku-Facebook naku-Instagram ekuthiwa yi-Manchester No Borders. Besitshela ukuthi baphatheke njani ngaphakathi njalo besichazela ukuthi abameli babo balokhu bebalwela bayazama ukuthi babakhiphe lapho ngaphakathi. Le ngcindezi nje ebilapho phakathi abayithole ilapho kuleyo ndawo abavalele kuyo.
UNkosazana Magadalin Moyo ngowenhlanganiso ye-Rise to Remain UK. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Isayithi ithi uNkosazana Thokozani Khuphe ugudle iguma izolo ekhomba ukuba unakho ukusebenza lebandla le-Citizens Coalition for Change. Ikroniko ithi izulu lize lana kobulawayo la kwezinye indawo zemathebelelendi izolo ngemva kwesikhathi eside. Isikhathi sembiko yenu.
Ngibingelele ku Studio 7. Ibizo lami nguMehlukanisi Washington Ncube, ngiNkosi Kente. Sibe lomhlangano omuhle ngolwesithathu oludlulileyo. Savakatshelwa uComrade uPresident wethu uSibangiswe Nkomo. Hayi, umhlangano wabe muhle kakhulu kakhulu kakhulu, njalo abantu babe baningi ngendlela esimanga. Yikho ngithanda ukubonga nje bonke abantu abasukumayo bazoba kanye lathi kosikenti. Izaphu iyinhlanganiso engicabanga ukuthi siyayithanda ngobuningi bethu, njalo izaphu iyona eyaqala ukuthi sikumele ezombusazwe ngenjongo yokukhulula abantu beZimbabwe ngebhadi azizange singene embusweni. Yikho kwangena abantu ababele njongo yokuthi bebuse abantu kodwa bengakhululi abantu. Sesisenhlelweni zokuthi hayi, inkukhu kayiphume ngoba iqhwayele emuva, njalo isifisa emuva.
Sanibonani emsakazweni Studio 7, siyaziqhenya ngani kakhulu ibambeni kanjalo. Angithanda ukuthi namphawule ngokuthi amaphathi lawo amabandla amaningi akhona ekhaya ngabe ayabambana wonke ezinto eyodwa. Ngizwe omunye ethi kumele uChamisa ahambe ukhulumisana nalabo abamaqembu amancane lawa ezinto eyodwa. Ngithi mina ngoba baphumile abanye bakhona bebe kuyo le iphathi sase-alliance, so kathesi njengoba sebebona sebefome i-CCC naboChamisa sebefuna ukuthi bahambe bebanxusa benze bezodiliza iphathi. Cha, kodwa wona umoya uyavunguza. Ngiyabonga kakhulu ngoChamisa amandla akhe angaka ma ukuthi kuphuza uNkulunkulu wakube njalo. Ilizwe lakithi liphakathi kosizi, bekunelizwe elihle kakhulu eminyakeni edlule sicala, kodwa manje lusizo angaluchaza kanjani. So uChamisa maye namandla ukuthi alibuyisele esimeni ilizwe lakithi, sithi uNkulunkulu wabe naye amnika amandla. Asiyibhoteleni isikhathi eyodwa sonke singama-opposition, hhayi ukuthi siyenqishwa kuzithi umoya baba bengawubona ukuthi uvunguza uyaphi. So ukuthi uforced umuntu ukuthi kanye lapho ukuphambana khona lo moya uyabezomusha.
Sanibonani basakazi bakithi abathandekayo. Hayi, siyabonga ngendlela elisisakazela ngayo. Esh, maqondana ezombusazwe lezi. Ya, bekuhle khona ukuthi ngabe abantu bayavuma kuhlangano kube ukhutshwe lizalo PF leyi. Hayi, ilizwe lifile kade lafa. Vela kuthembisi lokuthi lizavuka leli lizwe. Abadala bagugile laba njengemgwaqo yabo le egugileyo, yonke into igugile njengabo. Abake bame badedele abatsha babuye lezinto ezintsha.
Salibonani, salibonani Studio 7, linjani? Siyabonga ukuzinyuza ezimnandi lisiphathela zona. Bakithi siyacela sivotelene uChamisa bani. Umuntu esimbonayo ukuthi labalandeli abaningi, umuntu esimbonayo ukuthi engakhona ukukhipha izandla. Siyacela, siyacela madoda, siyacela. Asivoteni ngobuningi bethu madoda, sivoteleni uChamisa madoda. Siphume ezinkingeni ezesiyizo madoda, siphume enkingeni ezesiyizo. Ukuhlala ngizilapha eMpumalanga, ngokuzala ngilaphela uBani, igama enguPetros. Ngiyabonga, but ngombono wami asivoteleni uChamisa. UChamisa ngumuntu ongakhona ukukhipha izandla, ngoba la amanye amaphathi lawa hhayi angaboni ngakhona ukukhipha izandla.
Ninjani, ninjani basakazi baka Studio 7 lonke labalaleli lonke kuzindawo ngezindawo okufinyelela khona uStudio 7. Okhulumayo ngunkomo, ngibuya elubane esigabeni saseqana loba ejabiwa. Isicelo sami engilaso, benginesicelo sokuthi aluba kuyenza amaphathi lawa wonke akhona, ake sizameni ukuthi ke sime ngobandlululo, ukubandlululana, sizame ukuthi sincediseni lindoda enguChamisa. Ngoba yona yiyo engathi iseduze lapha kuZanu. Siphushe yena uChamisa, sonke simphushe uChamisa ayibamba laphana, ngoba yena nguye seduze. Adonse ilizwe leli lapha elinamathele khona kule ingcino le eZanu, adonse ilizwe leli analincu ngothuke laphana kuzanu elibuye ngaphe ezandleni zikaChamisa. Lokhu okuningi sizaphela sikulungise sesilikhuphe laphana kuliyana ingcino elinamathele khona. Okuningi kuyaphela kulungiswe.
Salibonani kwindawo zonke zelizwe lakithi umhlaba wonke jikelele. Mina ngu-Iyeni Masango, ngizalwa kodakamela enkaya. Ngilesimanga esikhulu kakhulu ukuthi kathi kweletha iqembu leli le-CCC sakhanya sengani sifakelwe amehlo amakhulu kangaka ukuthi kathi uvalo ngulwane. Kodwa ithembe elikhona elinikeza lona ukuthi hayi singesabini ukufafazwa ngamanzi, singesabini ukutshaywa, singabe navalo lalutho. Asifakeni isibindi ukuthi asiqine sibophe izinkalo kuzalunga phambili.
Livuka njani basakazi ba Studio 7. Thina siyavuka athini tsholotsho ngapha siphakathi kokunzima kakhulu. Amabele aqala atshawa isikhotho sasibulalela amabele. Khathesi ilanga liyatshisa kulaZulu, asisavuni lutho, akusela sivuna, amabele sechile amabele, bakithi asisakwazi lokuthi senzeni. Aqala abulawa isikhotho, khathesi sebulawa lilanga, hayi asikwazi ukuthi senze njani. Okhulumayo unamethembe kosikhobo etsholotsho.
Studio 7, ngithanda ukubulisa zonke izisebenzi zika Studio 7. Ngibulise lesizwe sikamthakazi. Okhulumayo ngu-Allen Nyathi Goli. Abantu besizwe sikamthakazi, ndilokukhuthaza ukuthi abantu asike siyazini ukuthi sifunane emhlabeni, sifuna inkululeko, kumbe sifuna ukuhlala sigqilazwa nje laba abantu baseMpumalanga. Ngoba niyabezwa lokho bezongena khona ngapha esiNdebeleni, abafuna ukukhulunyelwa, bekhulume ngesiNgisi kube sukuyachasiswa, bekhulume ngolimi lwabo lobo kube sukuyachasiswa. Kanti yini inkokeli nase ngumqondisi ozakile ngolimi lwesintu, ngolimi elikhulelekile kodwa alifuni ukulandela into elikhululayo, into elifuna elikhipha eGibhithe? Umqondisi wathi yenana, ma umuntu ephuza itiye iyeka ukupholisa isinkwa kusona esithisayo, ukuthisayo yitiye, ipholisa itiye ethisayo.
Kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Siziphethe ngezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi abesifazana batshengisele kwele Nigeria izolo besithi bafuna ukungena labo ephalamende njengabesilisa ngokulinganayo. Lo msakazo uthi njalo abafundi bezwekazi le-Afrika ababalekele impi yakwele-Ukraine sebeveze ubunzima obukhulu abahlangane labo nesikhathi bezama ukuphuma kulelo lizwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kulabantu ekade behlome ngompopo lamahloka abahlasele endlini yomsekeli kamongameli webandla le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Tendai Biti, phakathi kobusuku namuhla bagamula owesilisa olinda kulindlu walimala kakubi. Umanyano we-United Nations uvote usamukela isinqumo sokusola ele-Russia ngokuhlasela ele-Ukraine, kodwa ele-Zimbabwe libe ngelinye lamazwe akhethe ukungavoti kumbe ukuthatha uhlangothi kulolu daba. AbeZimbabwe abaxotshwe kwele-Bhilitane ngoba bengelamaphepha kumbe belamacala bazafika eHarare namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7 na Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi untungamile inkomo.